bahlukumeza abantu. Abantu kumele babone even bekuloba bekhethiwe, kodwa behluleke ukwenza umsebenzi lo abawukhethelwe. Kumele abantu babatshele hayi madoda selehlulile. Yikubona besisukumile dube last month sayangena esibhedlela. Kukhona umzekeliso ukuthi umuntu engasukuma ayemele into yakhe. Lo osehofisini umele ayethule. Ngoba usehofisini umuntu asebenze afeze izifiso zomuntu ophandle. Kulokuthi abefakele umuntu ophandle umthetho.
Kwini wena ngokubona kwakho sibili ongani kungaguquka kulungiswa ilizwe leZimbabwe? Siyabona lokuthi ibutho phela yilo elizibambileyo. Kulungiswa njani khonokho?
Yebo futhi lebana ngimshilo ukuthi bavele wabona ekuqaleni. Babona ngani ngokuthatha umbuso. Bathatha umbuso ukuthi bazibusele bazinondise. Bona bona labo athi bekhokhela ibutho labo umbuso. Kanti ibutho ngelabantu. Kumele livikele abantu lisebenzele abantu. Kulokuthi abantu basebenzele ukuthi balesaba. So kumele abantu basukume. Singu 15 million bona bangu-100,000 angazi bangaki. Ngeke wasidule bathula lesono.
Wothi sizwe ke ukuthi ubaba uJoseph Juma webandla leZANU-PF uthini ngodaba lolu?
Umalumami usuke walahleka mbijara lapho ungena iGhana. Ukuvukela uhulumende ayisiyo indlela ekuba ngolula ubuhlungu lobo esiphakathi kwabo. Ayisiyo solution ingasukufaka ngesiNgisi. Into ekhona isemgcekeni. Akula hulumende whether wezaphu kumbe wezanu-PF we-MDC ungafuna ukungena embusweni ubhidlize lowo mbuso ugcine usuzikhipha embusweni ngokuba unpopular. Akula. Kodwa into ekhona yona into ziyenzakala umuntu esembusweni kube lokugwenxana lokuzigwenxa wena wedwa futhi. Kuyakho esikukhangela ukuthi sikho abana siyagwenxwa ngabanye kodwa lathi siphinde sizigwenxe. Nxa sesidlala amagame e-corruption nani siyabe sizigwenxa kwapha lokungafuna ukulalela abanye kekuzigwenxa kodwa akula muntu ongena embusweni efuna ukubana azikhuphe embusweni nalo angene kuyo.
Ye kodwa Golide nxa sikhangela Golide abantu laba bathi kuvele akusalungiseki lokho.
Abantu sokumele sihlale phansi sizibuze ukuthi mina kuyini engikwenzayo okwenza ukuthi na kube nempumela enze kuyela kithi eZimbabwe. It's no longer about amaparts. Amaparts yinto yokuza asizalanga nako into lokwana kwabuya. Yiko sokusixabanisile.
Yes, Tata Ubaba Thomson Ndlovu.
Singakwenza njengabantu beZimbabwe ukuthi sesifonile laba abasibisayo izinto ukuthi amaphathi lawa asibisayo okwamanje ukuthi ngasela maplani ukuthi angayenzela njani abantu into abayithangeleleyo. So ikakhulu lapha ngikhuluma ngephathi njenge-MDC sikhona for the past 20 years si-opposition party but so far on the ground angayibiza ama-elections. Akule sisengisele khona ukuthi kuyini engasenzela khona but okuyikho kukhona ukuthi bahamba bethembisa abantu izinto ezingabancediyo. Senzeka futhi nabo iZANU-PF. iZANU-PF siyakwazi ukuthi sibesesed for almost 39 years. Akulalutho instead lokho kusonakala kusiya phambili.